Pele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Awulambulela emsakazweni weStudio 7, ngolwesine mhla ka 5 Mbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Okukhulunywa nguDonald Trump kuvele thina ngathi abaningi esikwaziyo ukuthi isikhuni sangibona singathi siyakuzwisisa ukuthi vele abangeke bakuvuma ngaphandle baze bafike kuthuba lokuthi bona thina abeZimbabwe sithathanike nanku umhlabathi. Icala lapha lisemhlabathini alikho ngathi.
Ibandla leZANU-P F lidaniswa yikwengezelelwa kwesikhathi sezijeziso zenotho ezethulelwa ezinye iziphathamandla zaleli bandla ngelemelika.
Lithwalise nzima amazwe alomnotho osezingeni eliphezulu, so asazi-ke ukuthi ma kungenzeka iphutha abantu labo babuye lalo lapha ligcine lisabalele e-Afrika, kungagcina maybe kuvalwe ngehlahla.
Abavela eZimbabwe behlala eSouth Africa badlela evalweni ngemva kokutholakala komuntu wakuqala olegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Inhlanganiso yenguqu eyezifa ithi inhlanganiso ye-Confederation of African Football kayikaphendula isicelo sayo sokuthi iqembu lama-Warriors lingqikilane lele Algeria emdlalweni we-African Cup of Nations enkundleni ye-Papa Fields kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leZANU-P F licunulwe ngokwenzakalelwe ngokungezelelwa kwesikhathi sokusebenza kwezijeziso zenotho ezethulelwa ezinye iziphathamandla zaleli bandla ngelemelika. Iningi likazulu weZimbabwe lithi kwenziwe kahle ngumongameli Donald Trump welemelika othi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubekela phambili ekhahlameza abantu njalo engananzi ilungelo loluntu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump osebenzise umthetho owethulwa ngowayengumongameli uMnumzana George Bush ngomnyaka ka-2003 obizwa ngokuthi yi-Executive Order 13288 wengezelele ngomnyaka izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-P F esithi uhulumende kaMnangagwa uqhubekela phambili esephula ilungelo likaZulu. Kodwa-ke lokhu sokucaphule abalandeli bebandla elibusayo. UMnumzana Malaki Nkomo, owake wamela isigaba se-Insiza South edala lephalamende ekubandla leZANU-P F, ngomunye wabadla amalahle ngokwenziwe nguTrump.
Okukhulunywa nguDonald Trump kuvele thina ngathi abaningi esikwaziyo ukuthi isikhuni sangibona singathi siyakuzwisisa ukuthi vele abangeke bakuvuma ngaphandle baze bafike kuthuba lokuthi bona thina abeZimbabwe sithathanike nanku umhlabathi. Icala lapha lisemhlabathini alikho ngathi.
UNkomo uthi ilizwe leMelika kumele libe lobufakazi bokuthi amasotsha akhahlameza uZulu.
Lapha ibutho leZimbabwe lingabe lingcoliswa nje. Uma kuthe kwaba khona akulethwe letafuleni abantu bakubona ukuthi nanku ekwenziwa endaweni engaka kusenziwa yingoba nabobani. Ayikonponsa amabutho sesiwe athi ongathilo cinco. Lokhu kungabe kusenziwa ngabantu abaphikisayo ukwenzela ukuthi vele uhulumende ahlale emuvi lama-sanctions ahlale ekhona.
Uthi kunzima ukuthi ibandla leZANU-P F lilungise okufunwa lilizwe leMelika elithi sokuzalele ingwe kwele Zimbabwe.
Amangwe awalungiswa athi nxa into vele ifunwa ingamanga ingenzakalanga. Njengoba sitsho lapho ukuthi khona mina abamethe ubufakazi. Kulo umuntu wakona ibandla leZANU-P F umba amabutho enza lokhu nalokhu.
Kodwa uNkosazana Thabita Khumalo, lo umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi wenze kahle uTrump.
Iqiniso lelo limhlophe lithe nke ngoba ungakhanyela umumo wezinto kuleli lizwe uyesaba lokuthi umu phakathi kwabantu ugwedlele ngoba ungathini ukuwosha. sesichile ngokuthitha emakhoti inyanga yonke ngabe ngikhuluma ngayo lokho esichitha emakhoti inkokheli zethu abalandeli bethu babotshwe kuseni emini lantambama babethesa amaqana angazwakaliyo singathi siyasukuma sithi sikhizi singene ebantwini sesibotshiwe sesithelwa amathiyegasi sikhuluma soyizibhedlela zodwa and imikhuhlane yodwa lezibhedlela kulalo uyitshaye ekhanda ngoba labo futhi bavuma ukusebelekile osokubehlula nje ukuthi baxexebuke abaphume.
Uthi akusensuku zajwala ukuba uZulu azikhulule.
Phambili lapha usikhuluma nezalane zaseZimbabwe ezivalelwe ecingweni bevalelwe khonapho kulabantu ababakhombile ngombhobho. So kuzamele sidinge izikhadlanyana zokuthi sifohle sibone ukuthi singenza njani ngoba singaphelele ezandleni njengezepho.
Abantu abaningi bathi uTrump wenze akade bekukhangelele. Omunye wabancoma okwenziwe nguTrump ngumnumzana Thulani Mbulani, isakamuzi sakobulawayo.
Uyabona izijeziso ezizalokhu uzabona kakhulu. Uyabona yiyo into kade ifunekwa zona ziya.
Umnumzana Sogogwana Moyo ohlala eGogwe usekela imibono kaMbulani.
President Trump aneMelika wenza kuhle ngoba ufuna into zihambe kuhle. Siyamsekela sidinga ilungelo lethu. Ngaphandle kwalabo abangafuni ilungelo labo yabathi uwrong.
Uphinde wathi abantu bayahlupheka ngenxa yombuso kaMnangagwa.
Ilungelo lomuntu lokho lisethulwa akula nto yomuntu elungiswayo enziwa kahle. Kathesi ngisebenzise protection lokhu. Abantu bayagijima okunto okumangalisayo bathi sothala indlu. Akufuneki umuntu osegebha igolide kodwa babe bavumele ukuthi bagebhe. Kathesi aluswazi logodo kuphela.
Kule nkokheli yebandla leZANU PF efika phose amajumi ayisichiyagalolunye 86 kanye lamankampani amaningi afakelwa izijeziso lezi lilizwe leMelika. Uhulumende weZimbabwe useqhathe amankampani eMelika ukuthi azame ukukhankasela ukuba zesulwe izijeziso zenotho lezi. Kwakukhangelelwe ukuthi uMnangagwa uza kuqula ezombusazwe kulandela ukususwa kowayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube.
Siyabonga Dube. Lokhu sikudaba lunye. Intatheli izindaba iStudio 7 uMavis Gama ubhodabhode waxoxa labantu abatshiyeneyo edolobheni leHarare ebuzisisa ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF.
Omunye wabasungula inhlanganiso ekhankasela ukususwa kwalezi zijeziso eyeBroad Alliance Against Sanctions eyisikhulumeli sayo njalo, uNkosazana Salingoni uthi kasikho isizathu salezi zijeziso.
Mhlaba wonke jikelele akula absolute democracy, kule guided democracy. Akula khetho olwake lwayenzwa lwangaphikiswa. Kwele Melika sabona uNkosazana Hillary Clinton ekhala ngokuqhilibezelwa nguTrump kukhetho. Emuva uBush wanqoba ngamavotes amane, kwaba lokukhala okukhulu ngenxa yokuqhilibezelwa. Kodwa ele Melika alifakelwa izijeziso zenotho.
Uqhubeka uNkosazana Ngoni ethi ziphazamisa impilo yabantu bonke, hatshi labo ababikwa bekuluhlu lwezijeziso kuphela.
Ama-sanctions amphambanisela impilo yami kakhulu okuba yikho kwangenza ngabuya ngazohlala lapha esigodlweni se-American Embassy. Iphepha ayivumi ukuthi thole imali lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi bathi ilizwe lethu likuma-sanctions. Kunje umna wami wehlule ukuvula i-nostro account esikolo lapha afunda khona eChina ngenxa yokuthi bathi ilizwe azalwa kilo likuma-sanctions.
Umgcini sihlalo ogatsha lwabasakhulayo kuZANU PF kobulawayo uKhumbulani Mpofu uthi okubaduduzayo yikuba abomanyano we-Southern African Development Community baveza ukuba bazoqhubeka besima leZimbabwe ekukhankaseleni ukususwa kwalezi zijeziso.
Siyehluleka esingakuthi i-international trade ukuthi senze i-breakthrough, siphumele kwamanye amazwe, sithenge isinto zethu, sikwanise ukubana sisebenzelane lamanye amazwe ngenxa yalezi zijeziso zomnotho. So kuyasilimaza kakhulu. Lamanye amazwe alothando lokusebenziselana leZimbabwe ayesaba ukubana ayaphoselwa lezo zijeziso zemnotho ngenxa yamazwe nalawo aboMelika laboEurope ababe bathembisa ukubana lingasebenzisana leZimbabwe. Asiyikulisekela ekuthengiseleni lebudlelwaneni bethu.
Umsekeli webandla leLabour Economists and African Democrats uMnumzana Patrick Ndlovu uthi kumele zesulwe lezi zijeziso ilizwe liqhubekele phambili.
Kube lekuthi lathi sithenge izinto phandle kwelizwe, ama-companies evule kwanise ukuthenga izinto kwelizwe. Of course singatshinda we-corruption ukuthi i-corruption la ikhona. Singakhuluma ngama-sanctions, yes, but indaba ye-corruption la simele sikhulume ngayo ukuthi i-corruption lapha eZimbabwe khanya ngathi khona ayisozi iphele ngoba bona lawa abaku-government abafuna ukudila layo.
Esinye isakhamuzi semzini we-Headcliff eHarare, umnumzana Jackson Masuku, uthi inkinga kungasizijeziso zomnotho kodwa kunguhulumende we-ZANU PF oqhubeka evumela ukusela busenziwa ngamalunga akhe.
I-SADC iwesta ixesha elikhulu ngokulokhu isupportana le-government yezanu leZimbabwe. Akula nto ezatshintsha, abantu laba ngamaqili. Ama-sanctions abuya ngenxa yabo, ngenxa yabo bayehluleka. Into abakwazi ukuyenza ukuba umnotho ungaba khona abasithathele ngokwabo.
Osaphethe isikhundla somphathintambo obona ngezobudlelwano lamanye amazwe lokuthengiselana, uProfessor Amon Murwira, uthi kumele zesulwe lezi zijeziso ngoba zingekho emthethweni njengoba zingalethwanga ngabomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Lumsakazo awusanelisanga ukukhulumisana labe ofisi yommeli wakwelemelika phezu kwezijeziso zenotho lezi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa sebedlela ivalweni ngemva kokutholakala komuntu wakuqala kulelo lizwe olegcikwane le-coronavirus kumbe i-COVID-19 eselibulele inkulungwane zabantu ikakhulu kwele China. UBenedict Nhlapho usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko wethulwe lugatsha lwezempilakahle kwele South Africa obanjwela leli gciwane ngowesilisa obesanda kwethekelela kwele Italy ehamba nomkakhe labanye abalichumi. Owesilisa leqembu lakhe baphenduke kwele South Africa ngensonto edluleyo. Kuthengo lwesithathu owesilisa lo obesizwa umvimbano, ukukhwehlela, umphimbo lekhanda, wasesiyabona udokotela. Ngemva kokuhlolwa kwegazi lakhe kutholakale ukuthi ulaleli gciwane. Izizalwane zeZimbabwe zithi le yinto esitshiye izinkulungwane zeZimbabwe kwele South Africa zihlalele evalweni. Zithi okubesabisayo ukuthi owesilisa lo njengoba efike ngensonto ehamba labanye abalichumi egade labanye indizamchina wafika wahlala kwaze kwaba lamhlanje, lokhu ngabe kusitsho ukuthi igcwane leli selingene kwabanengi. Abanye ke bathi vele kungani engabonakalanga esehla esilindweni sendizamchina njengoba uhulumende sithi kule michina eqaphe lokho. Kodwa kumphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Zweli Mkhize uthi kuyenziwa konke ukuvikela ukungena kwaleli gciwane.
You had no symptoms and there was no problem whatsoever and the symptoms developed.
Uhlolo konke kwenziwe kodwa ogulayo lo ubengelazo izibonelo zokuthi ulalo leli gciwane.
Necessarily very severe symptoms and it could have been an ordinary common flu.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Mthabisi Mlingo uthi okunye osekubethusa ikuthi South Africa isanda kumemezela ukuthi ifuna ukuyathatha izalwane zayo ezidlula ikhulu lengxenye 151 ezivaleleke edolobheni le-Wuhan kwele China lapho kuhlasele khona kakhulu leli gciwane.
Ye, khona kutshayisa ngovalo ngoba masithi siyakunanzelela igciwane leli lithwalise nzima amazwe alomnotho osezingeni eliphezulu. So asazi-ke ukuthi ma kungenzeka iphutha abantu labo babuye lalo lapha ligcine lisabalele e-Afrika, kungagcina maybe kuvalwe ngehlahla.
Kusenjalo uhulumende uthi sekuthunyelwe iziphathamandla zezempilakahle KwaZulu-Natal lapho kuhlala khona owesilisa lowo ukuze kulandelelwe bonke aseke ahlangana labo. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sixoxa ngokunanzwa kwemisebenzi eyenziwa ukuthuthukisa abesifazane emhlabeni jikelele okwenziwa ngenyanga kaMbimbitho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 0800 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Idale lePhalamende lama-Representatives elakwele Melika selivumelene ukufakwa kwamabhiliyoni edlula athoba minwembili i-$8.3 billion esikhwameni sokulwisana lokusabalala komkhuhlane we-coronavirus. Esigabeni seWashington sokuthengwe isibhedlela sokugcinela labo asebele gcikwane le-coronavirus. Ngemva kwenyanga ezimbalwa umongameli Alassane Ouattara wakwele Ivory Coast useze wazisa ukuba kasoza ncintise kukhetho lukamongameli olwenziwa ngomfufu lonyaka. Imfanekiso yengozi yendizamtshina yohlobo lweBoeing 737 Max inkampani ye-Ethiopia Airlines eyenzakala kulelo lizwe ngomnyaka odluleyo ize yakhitshwa lamhlanje izihlobo labangane benelisa ukuthola ulwazi olubanzi ngale ngozi. Inyathelo lokwengezelela ngomnyaka omunye owodwa izijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla lamankampani ebandla leZANU-PF selisolwe ngabanye abathi lezi zijeziso kumele zisuswe. Kodwa kulabanye abathi izijeziso lezi zilungile ukuze ibandla leZANU-PF lihloniphe ilungelo likaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Kuyadanisa kakhulu khonoko Gandhi emumeni osikiyo lo njengoba sisemumeni kahulumende dispensation nalethi kiyo kuyasidanisa kakhulu ukuthi ngaphandle kokuthi abantu laba bancedise umongameli omutsha uMnangagwa ukuthi asebenze kodwa bona bafuna ukuthi bayehlulekise uhulumende wabo. Kodwa akumangalisi khonoko Gandhi indaba le isendabeni yomhlabathi amadoda la aloku esilwa indlela umhlabathi wathathwa ngawo ethathele umhlabathi ngoba amakhiwa yiwo ayenomhlaba wodwa. Into esayilwelayo vele balele umhlabathi, salele umhlabathi ngoba ukhumbule ukuthi ubaba uNkomo wayethi xa ufuna imali phendulela imali ethi elima yibo lapho kuphuma khona imali. Ungakhangela kanti zakunika isibonelo zendawo zakithi ngapha kwabonyama Ndlovu Jolojo kwakungamakhiwa ophilosofa owudi labo Martin Oz labantu. Yiwo bodwa kuphela babekhona kathesi ungakhangela umhlabathi uthethwe so hundreds and or thousands of families bakhona phana abantu bathola indawo zokuhlala. Indawo leyi yayingeyabalutshwane amakhiwa abuhlungu ngakhonokho kodwa mina ngithi uhulumende asingakhali kakhulu ngama-sanctions asisebenzenini uhulumende kumele abe le ndlela zokukhawunta ama-sanctions.
Isiwe kuwe baba Mkandla, ubaba uGawula uthi ama-sanctions abangelwa ngumhlabathi. Uthini wena?
Kungaba kuyikholo lokho sibili kodwa ke ngibona ingazana ama-sanctions abekelwa abantu abahamba bayawacela yibo abenza kwaba lama-sanctions. Ayiso voluntary ye-America kodwa lokhu kwakusenziwa phela kumbuso kaMgabe not le i-new dispensation kumbe le new republic. Asikwazi ukuthi izijeziso zangikhona zona lezo ngezani kodwa ke why singakhuluma ngawo kakhulu kangaka kube kanti wona mvele akhona kumbe kawakho antiyena uhulumende kuyemele ezaapruve yena yedwa ukuthi kashiyena lwana wokuqala lwana lo sengomunye uhulumende le so lo uhulumende omutha lo woneni wenzeni yiko kunto emele eqakathekile ukuthi ikhangelwe uhulumende yanaloyo akho kuthi ebelokhu ekhuluma ngama-sanction ama-sanction athi kayena ngazilungiselele ukuthi khona yena uhulumende omutha ngasoze belokhu ethwele into endala.
Hhayi kuyezwakala baba Mkandla, iqiniso ukuthi ama-sanctions awacelwanga bafakela ilizwe ngoba idale leMelika lahlala phansi labona ukubana hayi kumele sithathe lezo zinqumo. Hayi singasamojike isikhathi silapho othi sibuyele njalo kubaba uGawule. Baba Gawule, umzwile lapha uMkandla uthi hayi ama-sanctions siyabona kodwa ke asikhangeleni phambili, uthini wena?
Mina ngiyavumelana lo Mkandla ukuthi sesikhale kakhulu ngama-sanctions. Ama-sanctions la kanti ngasoze asuswe vele ngabantu laba. abantu laba abanyindezela abasinyindezelayo abathathela ama-resources ethu lapha thina silabo konke inothothi silayo la asisebenzeki siqedele i-corruption yesilimazayo kanti i-corruption ilizwe lethu yasoze liye phambili nge-corruption i-corruption yesilimaza kakhulu singakazisiye phambili asiluseli i-corruption sicine aphi senzeli indawo ilizwe lethu lihlanzeke abuzabona la ma-investors ekuye gijima yonke into siba asikhulumeni sisenza okukhala ngama-sanctions lawo soze kusincede kusisendawo ngoba ama-sanctions lawo soze asuswe laba abantu bafakele indaba eleni ukuthi wathathelani umhlaba wethu ngabe funa umhlaba uyo ngabantu abaluthwana amakhiwa ophilosofe labowoodi labomartin odi baba bathathwa bekhona umhlaba wonke usethu siyagwala iganga yokumhlaba wonke nalo wabantu abathathu abantu abangu-4 kathesi ungathi ilizwe lalingelethu lelena ibalwele umhlabathi umhlabathi wosawulwelayo sawuthatha kumhlabathi lanxa kumbe sathatha ngezinye indlela ezinye zisiza bafuna ukuthikhoreko lapha kodwa sawuthatha umhlabathi kumele siwuvikele njalo sibese sibumba umnotho wethu phezu kokuthi sibele singabi ne-corruption.
Hhayi, isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo Mnumzana Mkandla.
Hayi, siyabonga kakhulu ngohlelo oluhle kangaka. Siyabonga sibili, hayi ubeke kuhle la ugawula laphana. Sesicela ukuthi khona laye umngameli lo engabe lokhu ekukhala lapha ngama-sanction ona lawo. Kuhle kakhulu inkunje njengayona le. Iyasibonisa lokho kuyiphutha lokungasiko kuliphutha lokuthi lathi singakhula njani. Kodwa ukuthi kulokho esikhala ngengoma ukuthi kulama-sanction. Hayi, mina mbona ngazani kuyabo kungaqondanga. I-corruption lekhulunywayo le, hayi kajele iphele. Kule mali lapha ezahamba labanye abantu kwamanye amazwe kwathiwa khona kuyaziyalandelwa asizwanga lutho ngazo ukuthi zagcina zitheni lezo mali. So yikho khona lokho okwenza phela ukuthi khona sibe lokhu esikhala ngaye nali ndlela. Ngalokho-ke kuze kuphele konke lokhu lakhe kathi zikhangeleni ngaphakathi kwethu ukuthi senze into eqondileyo yini.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project iZPP ithi amapholisa elandelwa ngamalunga ebandla leZanu PF yiwo abangele izehlakalo eziningi zodlakela elizweni ngenyanga edluleyo, njalo iningi lezahlakalo lezi zenzakala esigabeni seMashonaland Central ilandelwa iHarare. Embikweni ewethule lamhlanje inhlanganiso le ithi inani eliphansi labangelwa lababangela udlakela ngelamalunga ebandla le-MDC kanye lamapholisa akamanisipala. I-ZPP iphinde yasola amazwi kasibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Manguja awukuthi uhlelo lukahulumende olokungasebenzisi idola leMelika luyaqhubeka, kodwa abanini bamanye amagalaji besanda ukuphiwa imvumo yokuthengisa amafutha epetrol ledizili ngalimali. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Vele ilizwe lethu is now a military state. Uhulumende ufuna ukuzigcina ekupower ngokusebenzisa amandla odlame ngokuphila ngamasotha kuhlanyeni. Bese kulandela yona iZanu PF akumangalisi ngoba konke khona lokhu kungakuhlanganisa bayenza i-violence yokuthi be-protecte iZanu PF ibilokhu isembusweni. Ngayilizwe elilungileyo eliledemokrasi ehamba kuhle okungela ukuthi bafuna ukungena ubambe umbuso ngenkani. Ngamapholisa namasotha bangaphansi ekucineni kwangkhona kube vele bangabi khona kuyiba bahamba bebhula umlilo walapho kunomsindo khona. Ingcenyozane labo MDC bethaya nabo amapholisa engekho involved. Ungayebhoreni ukufika nje eBarberville ufica kula mapholisa angu-200, 300. Ubuza ukuthi kanti kutheni kwenzani ukuthi uyabhoda emakhoneni edi khona kule pholisa limelenda lilesigodo babhodabhoda le mbobho ethanga ukuthi abantu behlale bethukile kuphela.
Izehlakalo zalabo abemba imigodi ababikwa besethusela abanye ngamabhemba zibikwa sezehlile, singawatshayela ihlombe yamapholisa ngalo.
Singaphosa sibatshayele ihlombe sisi kodwa siphinde sithi no. Kungoba bafika emayini bathatha wonke umuntu osemayini longela pemba kumbule pemba kumbekela pemba lo lama phephaphelele yokugipa wavutha wonke umuntu so somehow mbona ngani kwenza kuyehle ukuthi kungabe lama incidents amaningi ukuthi abantu selo bazuthi hey zingabona laba abantu bebuya lapha kuyasiwana i-violence yabo yena liyana so la as minors sisahambi sikhuluma sinje kwambe gwanda sisamile sethukila sikwazi ngoba ungahamba kusase uyavuka uthethe kuthiwe lawo ngomunye wamamathethe uyehlala 2 weeks ku-remand ngikhona uzabo uyasuphuma babazi abantu kumele bayivote bathi ngolaka lwabo le-violence yabo sebekuchaya anyone oficakele endaweni zezimine lizezwa very solidly gold production izakwehla okumangalisayo ngoba ama-small scale miners asagedi ngenxa yamapholisa
uyavumelana lakhuthi ikwephulwa kwelungelo loluntu ukuthi kuthiwe kuzaba lezitolo lezi ezama-Garrison shop lapho ibutho elizathenga ngentengo ephansi kungakhangelwanga ezinye izisebenzi zikahulumente
sezele ukuthi kuthathiswa amasotha namuhla thina isinkwa sivuke siyi-$25 esamasotha sekuba yi-$12 and bethenga isinkwa sabo begqoke iunifomu lamakhadi abayemsebenzini lanxa susithi swa ngamasotha wona lawa njalo balamandla ukugijima bekulwa ngoba bayayazi into abayiprotektayo baprotekta ukuthi ubona izinto zabo zibahambele kuhle ngokupika sonke isikhathi so hayi no limaza amalungelo ethu kakhulu
Alo-ke ngumnumzana abikezela madumafuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga westudio 7 esegwanda Kwezemidlalo inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association iZifa ithi inhlanganiso elawula ezenguqu umhlaba jikelele iConfederation of African Football kayikaphenduli isicelo sayo sokuthi iqembu leWarriors lincikilane lele Algeria emdlalweni weAfrican Cup of Nations ozadlalwa ekupheleni kukambimbitho enkundleni yeBarber Field Stadium koBulawayo Isikhulumeli seZifa uXolisani Gwesela utshele uGibbs Dube weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Yephele kathole ningabhizele CAF isazise ukuthi amasizanezo asenelisi ukudlalela emdlalweni ngoqu sokumele sidinge isizane ngaphandle kwelizwe ukuze sidlale umdlalo weZimbabwe sidlala e-Algeria. Asethi baphendula abe-CAF icela ukuthi bakhangelise udaba lelo. Basivumele ukuthi sidlale ne-Algeria kule Zimbabwe. I-CAF ayikasiphenduli i-appeal yeRefugee. Bathe bayasiphendula oke simelele kibo ukuthi iyahamba njani. Nasabaphendula sifike siyacela ukudlalela eBarber Field.
Ubangayala sibili lizakwenza njani Baba Khosela?
Phela nxathe liyalike phela i-CAF yiyo phela ebona ngokudlala kwebhola kwele Afrika. Yazo nilalile lokhu abasitela khona.
Singathi kodwa sekulike lakhuluma lamanye amazwe ngakhona ukuthi nxa ngonakala eZimbabwe kumele lidinge inkundla kumbe kwele South Africa kumbe eBotswana akusitshela ngakhona ngamafishane
kulamanye amazwe sasixukusana nayo ezikebhenile kodwa sesibele emhlangano eminingi njalo lohulumende yalo hulumende sesiqalile ukulungisa ama-stadium yikho yikho sabhalulekela sathi hhayi liyabona-ke umsebenzi uqalile nazi incwadi esiziwe nguhulumende ezitshengisa ukuthi umthetho uzenziwa so sicela ukudlalela kwezimbabwe
siyabona ukuthi-ke idala lephalamende belicele ukuthi libuye khona ngale likhulume ngakhonokho okwenzakalayo lina alisahambanga liyenze njani ngakhonokho
silogwalo esathi libhalelwe iphalamende ukuthi sibuye siyohlangana labo sixoxe ngamastadium namuhla sibabhalele incwadi izolo sathi asingelisi ukubuya ukuthi sixoxe ngodalelolu daba sicela ukuthi ilanga lolo daba lisilithele phambi
singathi-ke uhulumende ukhanyakazana uyanceda lama kansili kume njani
uhulumende uyanceda kakhulu sesibele mhlangano emnene lohulumende ungabuya kwelinye isaspo stadium uyabona ukuthi sekulo msebenzi esiqalekele ukwenziwa ungahamba emagumeni bakwelinye stadium uyabona ukuthi imisebenzi uyenziwa sibili uhulumende ukhetha udaba lolu wabona ukuthi udaba oluqakathekileyo waseqalisa ukudaleni zawo
singathi-ke nxa sesikhangela Baba Khosela sesiya phambili ubona ngazani kuyalunga yini nxa kufunakala imali kungabe kuyimalini ukuthi kulungise konke lokho
hayi imali eningi efunakala imali eningi kakhulu
Siyabonga Gibbs Dube isikhathi esavume ukuba siqhubeke sonke ubekhuluma-ke lapho loXolisani Gwesela wenhlanganiso yeZifa silugqiba-ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje igama uChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lelayo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.